Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ulambulela kustudio 7 ngesonto mhla 17 kuMabasa 2022 muKhepstube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulamabandla ezombusazwe athi awasoze athakazelele uzibuse kusasa lomongameli eMasomnangagwa kobulawayo.
Ukuthakazelela iminyaka engu-42 eZimbabwe ithole uzibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi.
Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende.
Singathi siyaqhathanisa lombuso ka-Ian Smith. Uyafana naqathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimntwelelani, akusela ncedo.
Kodwa abakubandalizana uPF bathi luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse.
Lilanga eliqakatheke kakhulu, ilanga elikhulu kakhulu ngoba lilanga lapho esaphuma khona ezandleni zokugqili.
Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lePasika kwezezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Isikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze umzimba.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo anxuswe nguhulumende athi kawasoze ahambe enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium kusasa ukuyathakazelela uzibuse. Amabandla la athi abantu bancindezelwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho-ke akulasizathu sokuthakazelela uzibuse. EleZimbabwe lifikisa iminyaka engama-42 kazibuse. Umkhokeli webandla leMthokazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi akutsho lutho ukunxuswa kwebandla lakhe nguhulumende kaMnangagwa.
Okwenze sala ukuba yingxenye yokuthakazelelwa kwe-independence eBafokeng Stadium kusasa kobulawayo ngosimemo sika-Emmerson Mnangagwa ikuthi okokuqala asingeke siyiselebrethe le-independence yokuzalwa kweZimbabwe okweminyaka engu-42 years. Kakhulu sikhangele udaba lwegugurawundi olwenzakala between 83 and 87 ngokweminyaka emihlanu. Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi abedlula 40,000 bebulawa nguye u-Emmerson Mnangagwa, lo Robert Mugabe, lo Perence Shiri, lo Sitting Sekgamayi, lo Constantine Chiwengwa labanye bakhe. Thina sithi asilandlela esingayithakazelela ngayo le independence. Nanzelela ukuthi silwela ukuphuma eZimbabwe, silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self determination, ukuzikhulula sisodwa sibe lilizwe elizimele lodwa. Yikho sithi thina ethi independence kayikafiki.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lisahlolisisa ukunxuswa kwalo ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi kuningi okuhle okwenziwe nguhulumende webandla leli kusukela ilizwe lithola uzibuse. UMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende kubandla leZANU-PF uthi kulozibuse ogcweleyo eZimbabwe.
Usuku lolu kumele siluhlale siluqakathekise kakhulu ngoba luyasikhumbuza lapho esivela khona ukwenzela ubana sibe kwazi lapha esiya khona. Uhulumende owesibili omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ubuye ngendlela eqakatheke njalo ephezulu kakhulu ngoba ubuya uzolungisa lapho okwaphambaniseka khona. Sithe sithatha uzibuse kuningi esathi sukubamba sakhutha ugatsha ngenxa yokuthi sasingakaze sizibuse njalo besingakwazi ubana uzibuse kumele kuphathwe njani, kusetshenzwe njani. Manje-ke njengoba yena umkhokheli wethu ubaba uMnangagwa ebevele khona kuhulumende lo odlulileyo okababa uMgabe, usekwazi lapha amaphutha esawenza khona njalo-ke esebuye ngokuthi awalungisise lawo maphutha. Amaphutha amakhulu kakhulu esawenzayo yikubana azange sinake izinto zethu ezeZimbabwe njengokuthi lokhu abakuthi ngama-infrastructural issues anjengemigwaqo, amadamu, ogesi, lokunye konke okuyikho okwenzibana unxa umkhonomo kumele uhambe uhambe ngendlela epheleleyo.
Ujuma uphinde wathi
usebuye kathesi ke umnumzana wababa uMnangagwa ubana kulungisise khonoku, siyabona imigwaqo eminingi iyalungiswa, siyabona njalo ukubana kona amadamu ayalungiswa amaningi asakhiwe indawo zonke, elikhulu idamu elegwayisha kandemu elizanika ubulala amanzi lalo selizaphela, bese sigangela lasewangi ngale le Kariba lapho kulungiswa khona izindawo ezilungisa amagesi njengewangi lapho kulo unit 7 lo unit 8 abaseduze ubana baphelele ubana amagesi abe khona. Lokhu kuthathu kungahlanganiswa yikho okwenza ubana umkhonomi ubekwazi ukukhula njalo uqhubekele phambili.
Bayakhala abantu elizweni lonke jikelele ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleni North uthi kalusakhanyi usuku lukazibuse eZimbabwe.
Konke okwakusenziwa ngesikhathi sombuso kaSmith sikhanya kathesi sesiphakathi kwakho. Thina abantu abamnyama sesihlukumezana sodwa, uhulumende kasananzi abantu, abantu beZimbabwe bayahawula. Uzibuse esasimlwela asisamazi, kunje nje ilizwe selikhanya lingani ngelabantu ababili abathathu. Iningi labantu lidonsa kanzima, siyakhala nje, akula mali elizweni, akula kudla, sikhangele independence nale esiyilandayo, abantu babelambile khona. Kumele ukuthi ngalilanga abantu abajabula khona kakhulu, bejabula ngoba kwakulilanga abakhangelele ukuthi babezikhulula ngalo embusweni wabantu abamhlophe. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngombuso esikiwo, umbuso weZANU-PF okhokhelwa ngubaba uMnangagwa, okokuthi singathi siyacathanisa lo mbuso ka-Ian Smith kuyafana naxathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimlwelelani, akusela ncedo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Pastor Magwizi okunhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Yithi laba esasingekho okwakuthiwa ngamathororu ngasonaleso sikhathi, yikho sathi sesilithethe ilizwe i-independence yaba khona. Iqakatheke kakhulu ezimpilweni zethu ngoba salwela leli lizwe ukuze libe khona, lithole uzibuse. Kodwa isimanga esikhona ukuthi hayi ke nanxa kunjalo salithola leli lizwe, iZimbabwe ayizange ibe ngekhululekileyo, ayizange abantu baseZimbabwe bazange bakholise ukuqakatheka kosuku lwenkululeko, kabazange badle uluju lwaleli lizwe baba ngabahluphekileyo. Nanxa abantu abaningi bengaba le micabango yabo ehlukeneyo, abanye bathi uhulumende lo khona mubi kwedlula owamakhiwa. Mina ngithi uyedlulisa ububi owamakhiwa ngoba owamakhiwa wawusagcina umsebenzi yabantu. Owamakhiwa umbuso wawusibala amabhasi ayehamba ezitridini emadorobheni, njalo umbuso wamakhiwa wawusiba khona ugcina izintandane. Lapha abanamhlanje laba kabagcini, badinga imnotho yabo.
Omunye njalo ocothoza uhulumende kaMnangagwa unumzana ucocaphulu othi ukubulawa kuka-Elvis Nyathi izizalwane zakwele South Africa kuveza ukuba abantu kwele Zimbabwe bahlupheka okumangalisayo.
Kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe basahlupheka bekwamanye amazwe, abantu bazikhangelela phansi. Kutshengisela ukuthi independence yethu after 42 years ize, ngoba akula lutho esilutholileyo ngayo. Nxa kuyikuthi umuntu owazalwa nge-independence, ngoba yena u-Elvis Nyathi ka-1979 uze wafa engela passport yelizwe leli leZimbabwe. Ngibone ngani akule enye into esingayitsho ngaphandle kokuthi independence yethu okwakathesi singayitsho lutho nxa singalungisanga leli lizwe, ukwenzelwa ukuthi abantu bethu baphenduke eZimbabwe bazosebenza lapha ekhaya.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa umkhosi omkhulu wokunanza usuku lukazibuse kusasa kobulawayo lapho uMnangagwa azokuthula khona umbiko wakhe oqhakathekileyo. Abantu abahlala kobulawayo bananza ikhefu lePasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi seliphansi inani labatholakala belegciwane le-COVID-19. U-Arthur Stasia Ndlovu usedilela lolu daba.
Ayathokoza amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Bese kuleminyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lePasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane leCOVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu owebandla leChurch of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu Kristu uJesu. Lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene siyindawonye sikhumbula leli langa esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni womubi uSathane. Isikhathi esihle kakhulu. Okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni ngoJesu Kristu yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Priska Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lePasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lePasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangane emabandleni, njalo sibonge lezulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngeSunday. And kube yisikhathi ade silokuthula generally. And I think abantu abaningi bengakwanisanga ukuthi betravele out of ama-big cities, but generally abantu bakholisile iPasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi sitravele.
UNkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lePasika kodwa hatshi njengemvama.
Ngakhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla leKatholika ngesikhathi sePasika, lapho esikhumbula khona ukufelwa nguJesu esiphambaneni. Njengathi thina amaKatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sePasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu ngoba sile mcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambaneni, okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu, lapho esikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambaneni ukuthi izono zethu ziyithethelele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba le sonto lamalala, kuba le Christmas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambaneni. Ngakho-ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kuningi okwenziwa nguZulu ngekhefu lePasika. UMnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, nemichado ibimbalwa.
Ngama-Easter sebesikwazi ukuthi kuyaphithizela kulemichado. But ngakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umoti kalisiwut no-TV, but kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter, Friday, Saturday, Sunday, Monday, idolobho lengebelekabo ngomawuta pipi kutazijama awuta abantu bechada bepolisi. But kathesi akula nethumcha oyiwosibheyila out nawukuamaflawus. Ngoba ungathi akhangelela iziva, iziva zangifona bangaka bakwanza ukuthenga amaflawus. Olithiwa nantu akwanza ukuthengela iziva amaflawus. zile wafakati kwa mwuzi. Katese ziti zinazi kangela ni mpupa niki kweni 10 kg na ya suwa kufiri dolazi ya mkutepe dolazi. Zote choko. Muta kama nguja yo chengi ilo kuzi ni flowers 10 kg enga danga la 10 kg. Lase zimala za tenko.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lephasika ulidlale esenkonzweni uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey usathandi khona nginanzelela ngathi isimoti leli chaya amawindi lapha bavulala bayivula kwasethwa ukuthi kade kudinga imali anya kwasengiqhuqha khona apha amankazana ashiwa phezu kokuthi ngilizana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapha engayithayelela khona. Ekuseni yonke kasibone kathesi usamfana sefuna ukuphuma xa idithithi ufica imoto amadlasa agcwele phansi.
Amakholo amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezitshiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangama-24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose 1,500 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sikhuluma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press libika ukuba uPope Benedict umkhokheli weRoman Catholic Church uthi akumelanga abantu bekhonze labo abalenziziwe ezilukhuni njalo kumele belwisane lobudlwangudlwangu emazweni athiyeneyo anjengekwele Ukraine. Uthi kumele ele Russia lele Ukraine abeke phansi izikhali akhulumisane umlota ngoba abantu bathwele nzima kulelo lizwe. UPope Benedict ukhulume lokhu ngesikhathi esethula umbiko wakhe wePasika. Uhulumende wakwele Ukraine uthi ibutho lakulelo lizwe yilwa okumangalisayo edolobheni leMariupol eseliphose lahluthunwa ngele Russia. Iziphathamandla zikahulumende zithi ibutho liyala ukubeka phansi izikhali njengalokhu kufiswa ngele Russia. Lele Russia eselibhombe lakubhidliza phose zonke izakhiwo kulelo dolobho lithi kalisoze libulale amasotsha la edolobheni leli angabeka phansi izikhali. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi sebelahlekelwe ngamasotsha edlula 5,000 eMariupol lapho ele Russia lihlasela khona ngamandla. Ele Russia lasuka endaweni zeKiev la eDonbas region ukwenzela ukuthi lizame ukuhluphuna isigodlo lesi. Lokhu kubikwa yiReuters News Agency. Soke isikhathi sezamasiko.
Nana masiva wenziwe manje baba mkhulu babelo bola
ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhavenyana Ngwenya inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe. Sixoxa ngokubulawa kwa Elvis Nyati kunangale ke kwele South Africa obulewe nje echiswa ngabantu kumbe ngithi sizalwane sakwele South Africa. Ye baba Ngwenya sawamukela kuhlelo akusitshela ukuthi udaba lolu ulubona njani njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphendisele. Sikale ngokuzo ugogo lapha ekhuluma ngakhona
kuhambeka kusihlulu bathi uzilele sibili ubhunja uzilele.
Siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi bekusekela khonokho ake sizwe njalo ukuthi yena uthini
uzilele ulele phansi sakatatu wethu naba bakubulele bakubone khonokho wena osuyikhokhoza
xa ebulwe njalo kwenziwani vele ukuthi ulungise inhliziyo yakhe.
Umbuzo ukuthi bona babesonto yini ngobaesonto bayahlupha kakhulu sebaphuma emasikweni nxa belandela usiko kufanele ukuthi kungenziwa njani ezaphoyiyeleba nxa bekuyele khona lokho okwenzakale kwemzukwenotheyo kuyasuka kube sokufika injwayelo omunye wabo asela ekhishwa ngomlilo.
Ye sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyati, so uyazilwela njani nxa sizokhuluma usalukazi kunje?
Uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamshisileyo labo bathwale ubuzima sokuluzimu lolo aluvusa ugogo uqondile ngathi esele ngumzulu kubi kangaka
kodwa kuyasebenza yini esintwini khonokho kumbe into yakudala
hayi kuyasebenza kuyasebenza sifika kulanto yakudala ngingaba nemigcozo ethize yokuvusa umoya kwena ukuqondile ukubulala into embi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale ngoba uhluphisa izihlobo zakho laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje ngoba na usumbulala wena ususenza ukuthi usendelwa kini lufe luphele olubulawa yilabana abantu labo bekhama izinyembezi
siyabonga kakhulu-ke sibonga ubaba uDavid Mkhwabanyana Ngwenya ingcwethi eyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinga lokusasa baba
senganamasiba
wenziwe
manje baba mkhulu babe lobola
sile sizwe ezokholo lesikristu silontukameni gomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba esiyaziyo sonke indaba kaMsamaria lwanolungileyo uJesu owanika umzekeliso ngawo sizabala kuLuke chapter 10 iverse ka-33 ithi yona kodwa umSamaria othile owayehamba wafika lapha ayekhona njalo kwathi embona waba lesihelo indaba siyakwazi ukuthi isukela umuntu owayebuza uJesu esithi kambe yiwuphi umthetho to oqakathekileyo eBhayibhelini akuJesu wasesithimbili umthetho oqala ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke okwesibili lo thi thanda umakhelwane wakho ngoba nxa umthanda umakhelwane wakho kutsho ukuthi kulezinto eziningi ongeke wazenza ungeke weba kumakhelwane wakho nxa umthanda ungeke wajontsha umkakhe nxa umthanda ungeke wamfisela okubi nxa umthanda kodwa njalo uJesu sinika-ke umzekeliso oqakathekileyo ukuthi vele sona isikristu esiqakathekileyo isikristu esilobu esilesihelo phakathi kwaso isikristu esingahlali nje echurch kuphela kodwa isikristu esiphuma ngaphandle kwebandla sibe nesihelo lapha udaba lukhona ngolendoda leyi eyayisuka eJerusalema isiye eJericho ilizwi likaNkulunkulu lithi wabanjwa-ke ngogubuzela izigebenga amatsotsi abemtshala undoda walimala amthiyo komuntu osefile ilizwi lenkosi lithi lona kwabuya-ke umpriest ekhubuzela ejahle kuye enkonzweni wamedlula eceleni ndoda kazanga ngifuna ukumthinta wathutsha njalo umlevite abayibo ababencedisa amapriest ethempeleni laye wedlula eceleni lugege evalekela lundoda olimeleyo kodwa uJesu unika umzekeliso omnandi kakhulu lapho esefika esigabeni sokuthi kwathutsha-ke umsamariya lo amasamariya siyakwazi ukuthi ayengadlelani lamajuda amasamariya ayekhangelelwa phansi uJesu uthi lundoda ongumsamariya nguye waba lesihelo umuntu lo owayelimele wafika-ke waphambuka wayamthatha wasemusa endaweni lapho ayengayelatshwa khona manje nansi indaba eqakathekileyo sinanzelela ukuthi uJesu uthe imilayo emibili eyokuqala yokuthanda uNkulunkulu owesibili yokuthanda umakhelwane wakho wasesithi umakhelwane ngubani kazange athi wathutsha undoda owayehlala eduzane lalo umuntu otshayiweyo kodwa uthi wathutsha umsamariya futhi ngumuntu owayevele ngamazi kodwa waba ngumakhelwane wakhe ngenxa yokuthi wamzwela wafuqwa ngumoya okuzwela ophakathi kwakhe umoya okuze selesihelo ngokuthi lo muntu oselimele ngenze olunye lutho ngimncedise manje isikristu sethu sakathesi ngesabantu abafuna ukuya echurch kuphela kuphela kodwa engabi lani lobuhlungu obuziwa ngabanye abantu phandle kwechurch. Siyakwazi ukuthi abantu kanjengalundoda wayetshaye ngabatsotsi, abanye abala kudla, abanye abala imali ye-school fees, abanye abala zinto, omunye umuntu lo le ndawo yokulala aphangalala khona uyabe ngalayo. Ngakho wena nxa ungumKristu iNkosi isibizele ukuncedisa, yiso isiKristu soneso.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba egama lika Jesu, sithandazela abalaleli la wonke umuntu ozwayo izwi lakho namhlanje ukuba umoya wakho oyingcwele ukhulumisane labo, amehlo avuleke baqalise ukubona izidingo ezikhona kubomakhelwane, izidingo ezikhona esigabeni esihlala kizo, ukuze uNkulunkulu usebenze ngathi ukuthinta lokusiza abantu lesizwe sakithi. Egama lika Jesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Kwezabatsha namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu labasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa. Baza kwenzani kulandela ukubulawa kwa-Elvis Nyathi ogangadwe wathiswa izizalwane zakule South Africa?
Igama ngumduduzi Moyo. Into embona abantu kumele beyenze ukuthi kumele beregister ekhaya bevote kwenzela ukuthi sikwazi ukutshentsha i-government liyane khona le ZANU-PF. Then singatshentsha i-government ye-ZANU-PF. Kuyabe sokulamathuba omsebenzi ekhaya, singakwazi ukubuyela ekhaya siyosebenza. Before kuchenjwa lani government, hayi akulanto engaba right. Kumele kuchenje igovernment. So into engayitshela abantu ukuthi abantu you must register to vote. Change lani government, kungene enye government, then into sezi right. Kuyabe ngaselanto esidinga lapha eSouth Africa, then we must go home. Ngoba into eshota ekhaya indaba yomsebenzi, umsebenzi awukho. So ngiyacabanga ukuthi maso kuchenje igovernment sokulomsebenzi, wonke umuntu uzoba lethuba yokuthi esebenze, then into zonke zezikuhamba ngendlela, ngoba zithi zigovernment le khona ayikho right. Ungazubuyele manje angeke ufike usebenze ngoba kula msebenzi.
Ibizo lami nguThembelihle Ndlovu. KumaZimbabwe wonke nje jikelele akhona kwelizweni leSouth Africa nasese nalabo abasezweni laseZimbabwe, bengicela ukuthi sihlanganise namakhanda sibe bantu banye, sincedisane ngalesimo esibhekane naso. Mina ngesingami ngumuntu olungele ukuze ekhaya. Ilethwa ilendlela esingakhona iSouth Africa sijikela umakhelwane. Ngibuye ngithi mina ezakhamizi zonke noma ngithi izizalwane zonke zaseZimbabwe, ningalwi nabantu, nikwekeni ezandleni zabaphathi babo, nathi sizobhekana nabaphathi bethu ezweni esibuya kule kwelaseZimbabwe.
Salibonani uJabulani Khanyile lo okhulumayo. Abantu okumele sikwenze ikwasi yekhaya, singabi silwa sikude nekhaya, silwa sikwamanye amazwe. Okumele sikwenze ukuthi sisuke lapha lapha esikhona siye kulungisa sisekhaya, sizame ukulungisa indaba yelizwe lethu. Njalo singafuna ukusizwa ngabanye abantu, ngoba abantu bona besidinga ukuthi basisize, yebo abantu abasiphazamiselayo futhi yibo bantu abasithengisayo. Okulandelayo kuka-Elvis Nyathi kubuhlungu kakhulu, ngoba i-government nayo ithule eyalapha e-South Africa, ayikhulumi ayithini ngokubulawa isihluku somuntu, umuntu odalwe nguNkulunkulu njengabo, ukuthi ube kungumuntu wabo wenziwe kanjalo, ube bathini. So kubuhlungu kakhulu, besifisa ukuthi ingenelele i-government yalapha isize lapho kumele isize khona.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club linikelana kusasa lele Dynamos emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup. Amaqembu omabili athi azimisele ukudlala kahle e-Barberfield Stadium koBulawayo. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabo badlali zombusazwe athi awasuzi athakazelele usuku lukazibuse lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa koBulawayo. Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende, kodwa abakubandla leZANU-PF Party luqakathekile kakhulu usuku likazibuse. Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lePasika kwezizindlini zokukhonza uNkulunkulu. Sikuba lapha uthelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo, Mokhethu Studio.